abantu ababuyileyo sibili singazi ukuthi kona kumbe ngamasosha kumbe ngamapolisa abantu laba babuye belemota ezifika kuma 9 unregistered vehicles ama Ford Ranger ewhite begqoke njengevu eBoko Haram kuba ungasozubona ukuthi kona ngabantu abanjani kodwa ke bathe sebenze njengakhonokho bangena endlini baqala babulala igedi bangena endlini bagceke izinto zonke batshontshe imali batshontsha lamafoni babulala ama-vestas konke amachemba babulala everything they vandalize konke akula nto eyasalayo khonapho hlanganisela nemibheda bebhoboza imibheda ingubo jika kashana le so ikuthi bathole kungekho kube kunabantu ade bekhona sebephuka phandle babhekeza imota batshontsha necar radio bahamba
manje sikhuluma nje bayakwazi ukuthi ungaphi kumbe vele usucatshile
hhayi ndisucatshile abasoze babekwazi ukuthi khona mina ngingaphi ngoba abantu laba bathe sebenze njengakhonokho sebesiya e-police station bathe sebengelele epolice bathathwa angazi ukuthi babashwa ngamasosha kumbe babanjwa yini u-D4 wangifonela wathi vuyibone ukuthi khona abantu laba yibo yini ngase ngisiyakhona mina epolice e-Warren Park ngafika laphana bathathela amapolisa awimbhobho abanye babo abayabe beboshiwe ngoba bathe sebeboshiwe abalabo abanye baseliza abanye emotane ziyaze zisuka kuma-20 ayiveda i-police station yonke kwayezathi sisempi sibili bafika bagqekezi ama-sales lapho ade bekhona bathatha abanye babo bahamba
bakhona yini abanye ozwileyo ukuthi labo behlelwe yisehlakalo esifanayo
kulo kansila othiwa ngumasunda wekwazana bagqekeze indlu yakhe kabili so kathesi ngikhuluma yisenze nje kakho lemuli yakhe yayikho bahambe bayazigqekeza uhlale kwazana kathesi namhla bahambile ngale marondela bayobopha ukansila wakhona ngale uchangu bamthethi nje kathesi ntambama bahamba laye lapo yilabo sengamapholisa akhe abamthetheyo sonke sikhulume sisenze nje asikho ezindlini sisegangeni akula muntu osendlini so asazi ukuthi yilizwe bani lonelele esiphila kilo
kanti manje ukuze babuye emzini wakho kuhamba njani balanda abantu abanjani
into abayenzayo bayakwazi isigaba ngesigaba ukuthi khona abantu abacingileyo ngozibani labozibani so bayabezama ukuthi khona balayeza njengakhonokho wena ubususithi khona kawusafuni ezomba ngazo kodwa-ke abantu abanjengami basebenze so sebengitele amafuthi ukuthi khona ngiyengeze and asibuyeli emuva asila kwesaba esikwenzayo yebo sisegangeni ye yimpi kuyayenzakala kodwa-ke ukuthi singasiyekela besenza santando elizweni asoze sibavumele khonokho ande sizaba lokho siya phambili vele asibuyeli emuva sesiqinile ukudlula ukuqina kade siyikho sebesiyengeza amahlabuzane vele asibuyeli emuva ngaze kusazwa kuthiwe khona kukhona okwenzakalayo siyangena
kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthe yena kuzakhulunywa kuzahlalwa phansi kukhulunywe ubona ungani ubeqinisile yini ngalokhu
uyawumana loyana hala nto ayikhulumayo ngamamelemele abantu labayana bayazana into abayabeziyenza uqala utshaya abantu upresident wethusha mise wamtshela hhayi buyasikhulume into lenza zimangakuhle elizweni ngoba wena ikapasithi yokuthi ubuse kahlela kawula ngaphandle kwe-dictatorship so kathe seqala abulala abantu abezinsi buyanike sikhulume sabe abantu bavalwele emajele abanye izindlu zethu zigqekeziwe abanye bafile abanye basezibhedlela susithi uyasikhulume yihulumende wamasathanisi asiyohulumende wabantu lo